Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 8 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo kweze kuseni namuhla
ungakhangela abantu bemathebhelele nje into abahlala bekhala ngayo alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo emahofisini ona lama bebhala babhala izipele ezingayisizo ngoba bengobolimithiwe
Umanyano weMathebeleland Collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesiNdebele emahofisini kaMsitheli eLupane.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza aphiya ecourt lawa asegame kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye ecourt ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Ukusilela kwamafutha ezimota sokubangela ukuthi ugatsha lwamajele lwehluleke ukusa izibotshwa emthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owemathebeleland collective ukhala ngokuthi kulezisebenzi zikamsitheli ezikhuluma isiNdebele esezisusiwe ehofisini yeLupane kwathi endaweni yazo kwafakwa abangenelisiyo ukukhuluma lolu limi. Lumanyano osuke wakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngodaba lwegugurawundi uthi lokhu kuzabangela ukuthi kulontshwe izipele ezingaqondanga zamagama abantu kuma birth certificates lasezithupheni. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu daba ngokuphangisa. Abasuswe eLupane babikwa bethwaliswe nzima ngemva kokuveza inkohlakalo ebisenzakala emahofisini la. Lapho abafuna ama-passports ababefumbathisa khona izisebenzi ukuze bawathole ngesiphangiphangi. UChris Kande weStudio 7 uxoxele lunga leMathebeleland Collective uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongwenhlanganiso njalo ye-ibheji likaZulu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuyinto embi ukususa abantu ikakhulu abohlobothize ubase kuperifery ukusuthatha abantu abangaphandle obalethe kusenta ikakhulu ungakhangela abantu bemathebhelele nje into abahlala bekhala ngayo alokhu bekhala ngayo yikuthi abantu abalethwayo ukubana bebe yibo abasebenza emahofisini ona lama bebhala babhala izipele ezingayisizo ngoba bengobolimithiwe.
Manje khona okwenzakalayo kuyini kahle kahle sizwa kuthiwa ababekhona basusiwe kuhamba njani?
Nje lokucabangela ukuthi ungakhumbula umnyaka ma uqala ngabona kubo April somewhere kuye waphuma ukuthi kungani kulokungcola kwe-registrar ngento zama-passport ukuthi kulokudiziswa. So siyacabangela ukuthi engxa yebona laba abakhithiweyo bengabe becatshangela ukuthi yibo abangabe balithisani i-information yokudiziswa leyo. Yikucabangela ngoba kasisibone esinye isizathu kumbeni ukuthi kuyabe sobefuna ukuthi belethe abantu abohlobo thize ukuthi bebe yibo abaseduzane ledorobha laseLupane laba abantu besiNdebeleni njenge inhlala yenza bebakhiphela eceleni kwendawo bebasekhatshana emathokothokweni.
Ubona abacatshangelwayo ukuthi yibo ababesenza inkohlakalo le ngobani? Yibo abaxotshiweyo kumbe bona baseHarare?
Hayi, kungani abakhithwayo bangabe becatshangela ukuthi yibo abalikhiza information ukuthi kulokuxhwala phakathi kwakoregistrar?
Ngokuzwa kwenu kuthiwa labo asebefakiwe kumbe abazafakwa ngabantu abasaziyo yini isihlobo saliyonale indawo?
Kungani ngabantu bona labo vele abantu bemandebeni abahlala bekhala ngabo ukuthi babhale izipelling ezingayisizi yibo abangane bayalethwa khona la.
Manje udaba lona lolu libona ungani luzalungiswa na kumbe kuzaba yikukhala nje abantu kuqhubeke kunjalo?
kulungiswa lungalungiswa kungaqhubeka kunjalo kuya ngokuthi abahlali ikakhulu abemandebeleni basukumile yini bathi hathi lokhu kasivumelani lakho babonisa uhulumende babonisa labakwenzayo ukuthi lokhu abakwenzayo abantu bemandebeleni bakuzonda.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulilunga leMathebeleland Collective njalo ngwenhlanganiso yeIbhethu likaZulu. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Abogatsha lwezibotshwa ole prisons izolo behluleke ukusa amalunga emthwakazi Republic Party amathathu enkantolo ukuthi ayekwetshwa ngoba bebengelaphethulo ledizili. Abathathu laba uVanet Ncube, uWelcome Moyo loMarshall Spanda bafunyanwa belecala lokudala udlakela. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amalunga eMRP bavalelwe ngolwesihlanu lweviki edluleyo eKami Prison belindele ukugwetshwa kulandela ukwesula kwemvumo yokuhlawula isibambiso sebail ababeyihlawule nyakenye. Umgcini sihlalwe eMRP uMnumzana Mqondisi Ndebele uthi ugatsha lwezemithetho ezweni lwephula amalungelo ezibotshwa lesisekelo sombuso ngabakwenzayo.
Besikhangelele ukuthi amajaha aza aphiya ecourt lawa asegame kodwa sizwa kuthiwa sokwehlula ukuthi babuye ecourt ngenxa yokuthi i-transport ayikho.
Kusenjalo idale linye lidlulisele kusasa udaba lwengxabano kamabhalane wekansil yakobulawayo nomsekeli kameya wedolobho. Igqwetha likakhambarami lochigora uMnumzana Maqhawe Mpofu osuka eMlawuthi and Partners utshele idale ukuba uhulumende khona emuphe amaphepha ecala izolo okubangele ukuba behluleke ukulungiselela kahle ukuthonisiswa kwecala leli. Ingwalo zecala elibhekane lo Tinashe Khambarami lo Silas Chigora zichaza ukuba ababili laba babhekane lecala lokuchaya uDube bemthelela ngezandla. UKhambarami ngalelo langa ubikwa egxotshe umsebenzi uDube emcala ngokuchaphaza imali lokungaphathi kuhle umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi ukutshengisela kwalo ngolwesihlanu lweviki ezayo kuzaqhutshelwa hatshi eHarare kuphela kodwa lakobulawayo. Isikhulumeli saleli bandla kuleli dolobho uMnumzana Swithen Chirodza uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngamalungiselelo abo.
Ibulawayo iza demonstrator nangalinye leHarare. Sibona ukuthi abantu baza kuya ngobuningi ngoba abantu abasisekelayo yibo abasitshelayo ukuthi hhayi sokuyisikhathi sokuthi lijengisele ukuthi alithabi ngomumo okhona.
Lanxa imvumo liyiphiwe alesabi ukuthi mhlawumbe ukuzaba lodlakela kumbe kungenela abanye abantu kugcine sokusiba le ngxabangxoza enjengaleyana eyenzakala kuqala.
Hayi, angikholi ukuthi kuzakuba lo dlakela ngoba kuzabe kukhangelwa phela abantu abasekela ibandla. Njalo kwathe kulamalungiselelo vele achiyeni lamanye ama-demonstration eseke saba lawo. Kodwa phela ungananzelela kudutshulwa abantu 1 August 2018 yayingaso demonstration ye-MDC. Kwakuyinto vele eyaqaliswa ngani ngabafana bezani. So le yi-demonstration e-MDC akukaze kube le-demonstration ye-MDC eyaba lodlakela.
Likhangelela ukuthi labantu makhaza abangaxhasihlangothi kwezombusazwe labo bazabuya.
Yikho esikukhangeleleyo phela inhlupho ezikhona vele kazikhethi ukuthi umuntu usekela liphi bandla. Ungananzelela imali yomchova, angithi umchova ubuyi $2 waya ku-$2.50 akesiku-$3. Singakaphushe nalo u-August usaqalisa nje kodwa imali yomchova sitshintshe kathathu and yathe sizwe ukuthi bona laba abasinika amafutha sebenile ukuthi besinika amafutha ngoba bafuna intengo injani ikhwezo. So konke lokhu kuhlupha uZulu wonke, akukhethi ukuthi umuntu usekela kuphi bani. So sethemba ukuthi wonke umuntu okhalifileyo, umuntu vele olenhlupho, uzabe khona ku-demonstration.
Kuyini kahle kahle likuqoqayo njalo kuyini elizakwenza ukubona ukuthi kubi khona udlakela njalo kulabantu abangalahlekelwa zimpilo?
Phela kumele kube lo mhlangano ukuthi ama-structures ethu atshelwe. Angithi ngoba okwakathesi usayinto vele enjani eku-provincial executive. Kumele kube lo mhlangano okhuthaza ama-structures ethu kuzawuba le-demonstration. Kube lo mhlangano owendlela eyokwazisa amapholisa ukuthi leyo demonstration izaqhutshwa nini. Kube lo convener umuntu oqoqa amaphepha aye emapholiseni. Kubele kube lo mhlangano owelayeza nge-security laba abasebenza nsisha bengabe-MDC.
Ngemva kokutshengisela-ke, uhulumende engazuza umbiko wenu, kukhona okuzaguquka yini?
Osekwe kwayenzakala kwamanye amazwe yikuthi sokunezinto eziningi ezenzakala nxa abantu betshengisela. Ungananzelela yena umgabo wakhitshwa abantu ababetshengisela. Ozoba besekelwe amasotha kodwa khonokhana ukutshengisela kwayenza ukuthi kukhiphe yena umgabo.
Umnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli se-MDC koBulawayo, ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi owake waba ngumphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Petronella Kagonye wetheswa icala lokutshaphaza imali yeNASA engena ku-$400,000 ekhankasela ukhetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sevumile ukuthi amalunga edale lephalamende asebenzise ama-passports aphiwa abantu abaqakathekileyo, ama-diplomatic passports. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Amavuko lonke nje balaleli labasakazi, thina siyavuka udubo nje lusiphethe nje sithi hayi ama-youth ezanupf aqhubeke siwa ebabamba laba abadla imali ngendlela engayisiyo, kanti ibo ababonwa ngamapholisa. Amapholisa wona ahlala ngapha engababoki. Sithi kamalaba ama-youth ishiwa kayibambe kakhulu, ingene la kuma-overheads search. Bakhona futhi abanye abadla imali ye-government okungekho emthethweni, sibili seche kakhulu phansi naphezulu, ingakhangele ezikhundleni eziphezulu kuphela, naphansi khona ngale beguduzwe bonke. Ngoba nxa usidla nje every month imali mahara ungazange ungekho emthethweni akuvunyelwa, kababanjwe sibili.
Linjani bakamthakazi? Hayi, mina ngiwulivius elvius fohla mphuma esigabeni sasemathebuleni south efumugwe. Hayi, ngiyabona nje ilizwe lakithi sokunzima, bengithi nje ma singahlanganisa amakhanda sithi kulungisa ilizwe lakithi.
Salibonani, salibonani bazali, eZimbabwe yonke nje livuka njani? Hayi, lathi siyaphila kakhulu e-Studio 7 khona ngapha abasakazi. Hayi, ngiyalishaya ihlondo mina engikho khona lapha kule nto engizwa izolo mayelana nge-government yeZimbabwe ithi ifuna ukulima imbanje ithengise kwamanye amazwe izama ukuvusa umnotho. lolo luhlazo luvi kabi elizweni la ayisiyo into abangayikhuluma ukuthi balimi imbanje bafuna ukuthengisa bayithengisa kusipistolo yipi ilipi lizwe abazathengisa kiyo imbanje lezi zilinyelwe amasosha namapholisa nama-CIO ukuthi bebebhenyiswa besiyatshaya abantu bephula ilungelo loluntu idoti leyo kuba kuya ngami imbanje lezi kuba vele i-government vele ingavunyelwe ukulima imbanje khonapha ezimbabwe imbanje ziyabe zilinywa zinikile abantu ukuthi amasosha namapholisa ukuthi lama-CIO ukuthi bedakwe besiyatshaya abantu esitaradeni ama-CIO kathi sibalala betshontshe abantu besuku besiyabulala amapholisa abantu batshengisele ukuthi labo ikhona into abayiswele ezweni bangenelwa bayatshaya amasosha bengabhema lezo mbanje sebengenele abantu bedubula beqeda abantu
Sanibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 namaZimbabwe wonke. Sizwile kuthiwa sokuzavunyelwa imbanje ukuthi ibe semthethweni. I think abantu lizwe kabi mhlambe mangungabekwa kahle ukuthi siwize kahle ukuthi kazivunyele ukulinywa. Kodwa kube lama certain plans azazilima. Ingalinywa noma ubani ukuthi lami abantu azengilima ephambi kwejarada or phambi komkhukhu wami. Ayivunyele emaplazini ngokuthi idayiswe kahle kanjalo kube lamaplazi ngoba bengavunyelwa kuyaba kompunza idle emini and amaxhegu phela imbanje ayivalwa ngomgabe izolo iyavalwa ngamaxhegu beyibona ukuthi le nto le ayilunganga emphakathini so azivunyelwe amaplazi certain plazi zingavunyelwa noma ubani ukuthi zidayiswe laphayana nalaphayana zibe le ndawo zidayiswa khona zibe sezikhanjwa zesiyalungisa lokhu eziwenzayo yebo khona azilunganga emphakathini kodwa le ndlela enjani ezisiza ngayo siyayamukela itechnology okwesibili isima ibhikitsha noma ubhikitshe wonke uZulu ulungile ngenani emgwaqweni lingaphuli iluto liyagqamula amarobhothi lingaphuli izitolo litshontshe lenzeni ngoba kusasa lizazidinga lezo zitolo besicethe libhala amabhodi lento elizifunayo lizibhikithe njengabantu abasmart libeke izikhalazo zenu kwancono kuvalwe yonke into kuvalwe yona i-state house kuvalwe yonke indawo kungazihambi noma yini okwesithathu besicela ukuthi amasotha lamaphoyisa mayikhontrole abantu bekhontrole kahle okwesine isicela ukuthi amasotha lamaphoyisa mayekuthiwa abantu sebephula izinto bengasebenzisi inhlamvu leza ezokubulala ongathi kubulawa kusempini abasebenzise into ethiwa ama-rubber bullet njalo uma bedubula nge-rubber bullet abaguqe ngedolo phansi be-eme izinyawo bedubule izinyawo ngoba naye i-rubber bullet ilobungozi mayengakutshaya esifubeni mayengakutshaya noma ekhanda ungafa kodwa uma bedubula izinyawo bedubule izinyawo or besebenzisa ama-tear gas njalo mhlawumbe kusetshenziselana amanzi alumayo kodwa i-truck lani iyaspreya kanjalo okwesithathu bese sikucela futhi njengoba singamazimbabweni sinje besicela kube nenkululeko e-right niyakubona ukuthi izansi zamandlela zonke izamukenzana angasekho umuntu oyithembayo so kuyazicacela laye ngoba siyeintroducea lolu hlelo lwembanje kanje ukuthi siyehlulekile kodwa besicela ukuthi le game yayidlale kahle ukuze abantu benjani behlale ngephisi ubabona nto belwa kanje bezondana kanje ayikho phela into yasifundisana izano ayikho into yasenzelayo yasifundisa ukuzondana nto ungazi ukuthi kuneshona kunetonka kunendebele all those things in angithi le yabona into ebuhlungu ukuthini izano ayithembakalanga ikubona kungela la makhampani amakhulu azobuya ezoyinvesta nezano okwamanje bheka bafuna ukubulala imiphongolo liyana kupha egodini laphana imiphongolo yenza ukhethi basehlule kwakho igodini egodini soze kwamila izinanga okwesibili ngapha amafemu oshuga refinal abayabhidlika izinanga sebefuna ukudala kahlahle sefuna ukubulala khona kontuthu ziyathunqa kuye sezinangeni kahle kahle
salibonani bantu be-Studio 7 linjani hayi thina siyaphila kule ndani yaseBotswana sabalekela uDubo ekhaya uDubo sisizokulanda amadlela aluhlaza sasicabanga ukuthi mhlawumbe angcembe kwesinye isikhathi umnanga kho zayenza into engcono kathi uyazifananela laye ngugongwe ugongwe unumber 2 baqinile ukubulala kuphela ungabofake babulalele number 1 lokutshontsha ukhetho lokuthenga amavoti ngokudla hhayi a besicela lami ku-Studio 7 likele isivulo lathi sikwanise ukuthi sikhulume bantu bakithi siyacela ibizo ngizalazisa ngakuya kwesikhathi
labo-ke bekung ngabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyenelisa kusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kube lokuzamazama komhlaba kwele Taiwan izolo. Akukacaci ukuthi bakhona yini abafileyo kumbe abalimeleyo kulesi sehlakalo. Amapolisa kwele Canada athi abasolo ababili abanakanelwa ukuthi yibo ababulala isizalwane seMelika lesithandani saso esivela kwele Australia batholakale befile emahlathini. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili kwele Melika. Umongameli Donald Trump wethekelele esabelweni se-Ohio laseTexas izolo ukuyabonana lezihlobo labangane babantu abangamashumi amathathu lanye abadutshulwe babulawa ngabamhlophe abacatshangelwa ukuthi bazonda eminye imihlobo ngempelaviki. Kodwa kube lokutshengisela endaweni zombili abanye besola umongameli Trump besithi nguye otshotshozela ukuzondwa kweminye imihlobo ngabamhlophe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas umnumzana Gary Twala Jackson.
Uhambo lukaTrump lube luhambo olubi kakhulu, kazange lwemukelwa ngabantu abaningi, njalo singananzelela lokhu kwenzakaleli sehlakalo sokubulawa kwabantu abaningi kangaka bebulawa ngomhlophe obefakile imeseji lapha online ebonisa inzondo yeminye imihlobo. Kube lokuphithizela okuthize lezakhamuzi zakhona. Bengilandelela nje uhambo lwakhe kusukela ekuseni kuze kube manje, njengoba kade ngithi usanda kufuna ukuthi ngilalele lasenyuzi lapha abantu bekhuluma kube lesiphithiphithi. Abantu balwile mpela ngokuvakatsha kwakhe ukuthi uze kwenzani, kungoba basola ukuthi nguye othelele imicabango enje ebantwini abanjengalo mbulalo hambe wabulala abantu laphana nje inzondo yabanye abantu. Ngoba singananzelela umuntu lo udrive uhambo olude kakhulu, i-target yakhe bekungabantu bakwele Mexico athi bona sebe-invader ilokhuze ilizwe leMelika. Ngakho ubala nje duze ledolobha elisebhoda lapho abagcwele khona abantu abaza nokucelela Mexico.
Injongo yakhe umongameli Trump yokuza khona ngapho eTexas lokuya eOhio ibingeyokuzama ukuthoba amanxeba lokuqeda ukufuthelana okube khona ngemva kwezehlakalo zombili. Ngamanye amazwi uthi kayifezekanga injongo yakhe.
Kayifezekanga cha injongo yakhe, ngoba singananzelela lezi zehlakalo ekwenzakaleni kwazo kujwayelekile ukuthi umuntu ongabe ebonakala njengomongameli welizwe uhle ame kukho konke akwenzayo, abe nje akhiphe i-statement ngokwenzakaleyo, kodwa uthethe isikhathi sakhe kwaze kwathi ngemva abantu sebekhala sebekhonona ukuthi kanti wathulisa kusenzakala izehlakalo ezimbi kangaka kutheni, yikho ukuze axexevuke. Yikho njalo okwenza ukuthi lalapho inxaso siyafika khona abantu bakubonisa sobala ukuthi abajabulanga. Njalo umnumzana Trump ukwenze esebona ukuthi abantu kabajabulanga ngereaction yakhe eze late, wasezama usukumela phezulu, kodwa angiboni ukuthi uhambe ngokuyazwela abantu kumbe ngokuyakhalela abantu. Uhambe nje ngokuyazenza umuntu muhle nje, kodwa yena engemuhle esesenzela amavoti akhe njengoba sokuqala kwamanje ukukhankaselwa i-reelection yakhe.
Udaba lolu ubona lusiba lomthelela yini kukhetho oluzayo?
Kakhulu abantu ngibona ngathi noma uThambo ubezile ngamaqhinga akhe ekuqaleni ukuze athole ukuvotelwa, ngibona ngathi ngesikhathini esizayo abantu abane bazamphika, ngoba kulokho akwenzayo yebo wenzile okuthandwa ngabantu, kodwa usedlulise amalawulo kokunye akwenzayo phecelezi ngathi izinto ezimbi lapha angathi uphambuke khona mbona lapha ulahleke khona usuke alahleke kakhulu enze izinto ezingelavuni. So kusiza elikhethweni lapha abantu mbona ngathi sebembone sobala ukuthi uyindoda elakho ukuthi khona yenze ukuphazamisa okukhulu okungathelela ilizwe amahlombe ngibona ngathi usebisele ilizwe emva kakhulu uprogress yokuthi abantu bazwane isocial life yabantu beAmerica isibuyele emva kakhulu ngenxa yezenzo zakhe umnumzana uTrump.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika.
Amadoda siyabakhumbula bonke abasikahlekelayo kuleli lizwe lakithi ababesebenza ngaphansi kwalomkhakha esiwusebenzayo kwezomculo madoda. Namhlanje ngihamba lokufoka golini.
Molweni mabuyani, livuka njani? Nitswile buyani, siyalibulisa ekuseni kanje kungolwesine kumagumbi omane omhlaba lasemadolobheni atshiyeneyo koBulawayo, Harare, Cholocho, Gwanda, Bedbridge, Pram, kutitshi mamukatshini. Siyalubonga uxhaso lwenu sisonke nila kuFacebook. Siyalibona ababukeleyo kulo Khethi Wencube uthi wena amavuko msakazi. Tim Hlabangana lawe uthi amavuko bakithi. Zakayo James Vukano uthi wena ndiwona wapata zivuri kutoka Tanzania, angazi lulimi bani lolo lokuthi utshoni. Ngiloba akubhalileyo kuphela ngilethemba kakhuluma inhlamba. Noma Gugu Ntombi Ngwenya uthona zivukile lathi Brinestone emakitchen eSouth Africa. Visco Nyaningwe Moyo uthi wena abantu bakithi bazoze bayifake imthwakazi Republic Party ngenkani. Nanko elupane sokufakwa obona abantu kuzoba lo JD Junior Dube uthi wena livuka njani emsakazweni othandekayo. Sivukile Dube. Zenzo Oscar Ndlovu uthi wena livuka njani msakazi labalalele emagumbini wonke amane omhlaba. Obulisayo nguZenzo umtaka Ndlovu ephumula order ku-A nishangi lapha eGoli kwele South Africa. Siyabonga Ndlovu enkulu. Mthimande Menzi uthi wena morning msakazi. Kethiwe sicela kungabulawa abantu ngelanga lokutshengisela. Brian Ndlovu utwana livuka njani mthwazi omuhle. Precious Dube amavuko. Banks Gift Emma Molobiseng utwana mabuyani. Stephen Mpofu sanibonani, siyabonga.
Super machine yenama ngasala ngiyisithutha mhla ngibikelwa ngesifo sakhe ngamunye isithupha ngaphelelwa ngamandla ngizibuza ukuthi ubani osukunye impande ngusupa kawudeli kufa futhi uyadelela kambusa njipa na wayedleni yakho injipa zonke zimthanda zimkhonzile sisadayipa ingoma zakhe wamthatha wamjikajikisa ulale ngoxolo baba kanjivana. Melody Isaiah, Isaiah, sesilibonele eBhayibhelini.
wathi isilonde singapheliyo kwaya waya kuhele kube buhlungu ezinhliziyweni zethu kugodwa lezibilini nangikhumbula ikhono lakhe kuma-challengers umhlaba wakithi ugcwele izindunduma zeziduli kulela izinduna zomculo wakithi unduna ufo kamalaba wahamba kwavuleka isikhala sasala sicula ingoma
Big Five ihamba le TK Brothers behlabela ke kamnandi lapho bathi siyabakhumbula bekhumbula ke amaqhawe ezomculo besigqibela ke uhlelo lwethu lwezindaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili umanyano wemathebeleland collective ukhala ngokususwa kwezisebenzi ezikhuluma ulimi lwesindebele emaofisini kamsitheli elupane kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7 mina Elani asibeni sonke kweza kusasa ezekuseni phela ngo-6 olivalelisayo nguntungamili nkomo itshone kuhle.